soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita kophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGuinea lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LAFC Platinum uNorman Mabeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba mune munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGuinea lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Adumisani Nkomo.
Mana zano ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho kwakhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So ngibona zona abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo ngoba ngikhuluma nje ikwese kade inceda abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster andabaningi awusakwanisa ukungela i-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukubana hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya, Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGuinea. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya, mbona okunye nje kuyezokuqathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqobela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Xa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Domisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombo sazo yobekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Lamhla ethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende yokwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kula mafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sowusitshuthe ingxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa inceba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela ezane uphepu kanye nasibi ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawagebhi. Yiwo batsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela abantu kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hhayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikaboni ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala kathethi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokhu, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihambe izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho
kwakhulunywa. Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamond esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo. Kuza kuphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwani sisafaseyile i-capital investment njengalokhu esiyasike ijile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteinile i-investment bayesebephunyukile. Kuza kuphela kunjalo dade njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe sixoxela ye eseHarare.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphele, sinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso, bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
La ngamaculo entukuthelwa beculwa lixuku labantu phande komthithwandaba kamanje eLenesia ezansi eJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala nokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye nokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane ezintathu zalimuli qede basebebulala ingane ezine labesifazana abathathu encedisana lomunye wakhe uFita Khupe bachia bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe ngempela viki esengcileni weSouth Africa leMozambique kanti ke uKhupe obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo loba manje isigweba sogodo singekho kweleSouth Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyahlala lomunye wababulewe laba uthi lesi yisiga esibatshiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuwumngane wami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibuhlungu efe befe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa nakancane beze befe bonke befele ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindisa
isiphala amandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele nkosi Malobane ukuthi azezakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akagcina ake siyekele ukuqhashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze lento lefana nale
Isenzo soweZimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke seZimbabwe. Unkosazana noMalanga Dlamini uthi awethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba.
Kuyamangalisa ukuba lo muntu weZimbabwe oyenza isihluko esingaka, uchoko olungaka kujwayeleka ngebantwini bakithi. And vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani amagama. Nawe ngisengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazi sibiza ababulali. Igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesisika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhupe angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oyilo okuthiwa angatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe nezinye indaba esenzakala ngempela sonto. Tumelani text message unombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba eleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni sommeli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijomo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga weCongress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bathiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezindlela ngathi ngesilungu sidala ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singitshisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami. Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibone nganalokhu encindezelwe. Omama are not getting i-space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele. Kulokhe kule pull her down syndrome njalo sinanze ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama awareness raising njalo senze ama trainings capacity building ukuthi umama abe lespindi abe le confidence abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezwele. So kakhulu sisebenza labo mama emakhaya ukuthi city build capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court nxa kumele siye court sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labo umthetho lakho sakhulumisana labo umthetho kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna isikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imthetho isuka kuma levels echiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama challenges achiyeneyo omthetho a social izinto ezichiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emaNdebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzohamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithe Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi Women Centered Development Charter oluza khuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphethene imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo.
Eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye loluhlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbi impono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku indlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba leluhlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezabo gender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhuba, esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba loluhlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi iziphomba amathalente akhona kula ma-organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe, bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Gambe usibalukhulu webhanga lesizwe le Reserve Bank umnumzana John Mangutya angabe enguye othiwa ngu Queen Vina, othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga le Reserve umnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Mangudya nguye uQueen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe uQueen B ngusomabhizimusi umnumzana Kuta Takurey, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguMangudya. Imizamo yokuxoxa laye uMangudya ihlule, kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongola izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le confidence abama-investors ebuye, ngoba kulala kutshintsha ama-statements angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-trust wasemkonomi kulila malanga amathathu usekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avela esekhuluma kunye. Khona lokho kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izinto zihlala zitshintsha ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala ziguquka, la bantu abakhuluma izinto ziguqula iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemkhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo, kambe uQueen B mawuzaba ngugavena we-Reserve Bank yabautshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndisezinxele kakhulu, kutshengisela kungazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi izambiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyemele zikhulunye zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe ngohulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombiwa kanye bele information thina siyazi information yankona kwesikwazi sifuna zani kuyaliwa khona ngale ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha is ordinary people abantu phaqa njengami nje unkomo nxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulo mbasazi bekubalola isinkwa bebalola ikhekhe kodwa esikwazi ukuthi izinto ziyashota izinto ziyakhwela imisebenzi kayikho abantu bayadubeka ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingaswakaliyo labanye baphatha intambo abasaziwakali ukuthi bathini ngezinye izinto babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomoya elizwe elezimbabwe jikelela.
Lo mnumzana Tomisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Monomen Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyacina. Intatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumashumi ayisikhombisa lane okulinani elingeke lifikiswe liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kule miklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMabheza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho kwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since start of the season until today, you know.
Yichayela ihlombe abafana bami lolu hambo belingekho lula belunzima kusukela ekuqaleni kwesizini kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqeshi ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka elandelana kuba iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeCasalaga Premier Soccer League njalo ngokwesithathu kuba uMabheza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kuCity elesini elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs eleChapungu eleNicruit kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaruns ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu-143 ku-innings yakuqala kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphele lilamaruns angama-26. Lokhu kusho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu-295 linqobe njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji.
Hlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangile ezinye zendaba ibe zikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mamaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwelegini lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.